So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa.
Abanye ngabantu ngenxa yokuthi abalalwazi oluchasisayo kahle ukuthi i-vaccination le ihamba kanjani, kulokwesaba abantu abalakho.
Namuhla likhefu lokunanza abasakhulayo elafa kwakuhlonitshwa ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe.
Ilanga leli eqinisweni lilanga elingalaminingi.
Sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo ekamsekeli welizwe umnumzana Kembo Mohadi exoxa ngokufuna ukuya ecansini lelinye njalo ikhosikazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa. Kuzaqala ukuhlatshwa abezempila kahle labanye abacatshengelwa ukuthi bengaba lamathuba amanengi okubanjwa leli gciwane, kodwa abasebenza kwezempila kahle esibhedlela sempilo abangafunanga ukuphuma emoyeni batshele Studio 7 ukuthi abalalwazi olujulileyo ngejekiseni le evela kwele China yalungiswa inkampani ethiwa yi-Sinopharm. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda ongomunye wabaphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19.
Kuthe sesizwile ukuthi kuzabalalu umkhankaso we-vaccination, singenile sakhulumisana labantu ebulenjini kuma WhatsApp groups engathi ama-groups ayedlula about 40 agoqela abafundisi lagoqela abantu nje izakhamizi, abantu abasemakhala, abantu abasemadolobheni. Abaningi abantu ngenxa yokuthi abalalwazi oluchasisayo kahle ukuthi i-vaccination le ihamba kanjani, lokuthi lezi injection ziyenzani emzimbeni womuntu, kulokwesaba abantu abalakho ekuthatheni lezi injection. Njalo abaningi balokuthikaza ukuthi bangazithatha yini, besibabuza ukuthi ungavuma yini ukuthi uhlatshwe le injection. So le 70% ithe hayi bengeke bavuma. Kuleyani 30% ebithe yavuma, enye ingxenye yayo ngabathena abalaqiniso bengeke bayala bangeke bavuma, kodwa babefuna ukuqala bazwisise ukuthi kuhamba kanjani. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi iningi labantu lilokuthikaza ngenxa yokuthi abaqedisisi ukuthi linjection izakwenzani. Njalo nxa besizwa kuthiwana ivele eChina, abantu bahle babe lomnye umqondo, ngoba iChina abantu bayikhangela bekhangela izinto ezivele eChina ezinjengama toy kumbe isigqoko kumbe isicathulo yabo kwasidawa ngokugqoka nje kweviki mbili kabe sokuqamukile kumbe isigqoko sabe sesidabukile. Ngibona ngani kuba la lo mqondo obakhona odinga ukuthi kube le mfundiso enenge ekumele iyenziwe ukwenzela ukuthi lokhu kuthikaza kwabantu ukuze bathathe livaccine. Imbuzo yabo eminingi iphendulwe njalo. Njalo sinanzelela ukuthi amagqwetha iZimbabwe Lawyers Women Rights ukuhambiswa kwabo udaba labo lokuyane court kuhle ngathi ngenye indlela kwaqinisa njalo ukuthi abantu behle bethi kungcono sime mbijana.
Njengabezinkonzo kukhona yini elibaxwayisa khona abantu ngejekiseni le?
Thina besichasisa ukuthi hayi khona nje ukuhlatshwa injection ukuvikela lolu daba lwe-COVID akumelanga kube ludubo, kodwa into eqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele achasise Minister of Health angene kuchasiswe labantu ukuthi li vaccine njengale wile China yehlukene njani lamanye njalo isebenza njani njalo sike yahlolisiswa yini yonke leyo mbuzo iqhakathekile njengoba sinazelele ukuthi amagodi Zimbabwe Lawyers for Human Rights bahambe e-court bese ukuthi uhulumende kachasisele abantu ukwenzela ukuthi lokhu yikho kuzayinceda ukuthi kususeke ukuthikaza lokhu abantu abalakho ngale i-vaccine.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo elizweni jikelele. Kulabafika phose amachumi amathathu 28 abathelelwe leli gciwane. Kefu laba sakhulayo ele National Youth Day elafakwa ukunanza ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. Leli langa linanzwa mhla ka 21 obekuyizolo kodwa ngoba bekuyisonto ikhefu leli libe khona namuhla. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezana PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Yebo phela kukhona umgabe izinto azenzileyo kuhle singazikhohlwa ezizinto azendlileyo kuhle lezinye zezinto angazenzanga ku njengomuntu laye kodwa ke sifise sikhangela njalo ukuthi umgabe phela yena njengo founding father njoba nguye waqalayo ukuthi ilizwe lilwelwe kutholwe uzibuse abantu bensundu bathole ukuzibuse wabo waba nguye umongameli wakuqala. Indaba le isekutheni ikulungisela ilanga leli ilanga lokulungiselela abatsha ukukhangela ukuthi abatsha kuyini okwenziwayo okulungisa ukugugula impilo zabatsha inhlelo ezikhona ezilungiswa nguhulumende ezabatsha ezincedisa abatsha laba ukuthi babe izakhamuzi ezingcono zakusasa kuthi kuthiwe njalo bese sikhangela futhi la kulegacy yakhe yena umgabe ukuthi kuyini eziyizinto esingazifunda khonapho ngoba kuthi abafundiseni abatsha laba ngoba yizinkokheli zakusasa ibalungiselele ikusasa yabo. Yebo kambe ayisiko konke phela kande okungaba akwehlulekile ukuthi akwenzele abantu empilweni zabo bonawo abakhona kade sabayibo sebe nanza utsuku lwakhe lolo kukhona yebo akwenzileyo esinga okubambekayo lati sikubonayo unjengo ukuthathwa komhlabathi abantu kade somnotho wonke semhlabathini unkomo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi imali lima abantu bayalima kade si yena leyo into yalethwa yohulumende yakhe omgabe indaba yokunomnotho okulima lo okhona lezi inhlelo yezithize ezincedise abantu bona abatsha ungakhangela ikakhulu ema-university behambisa kule mgabe presidential scholarship yakhe leyana abantu abaningi bafundile nje ngenxa yokuthi yena umgabe wayethula uhlelo lololo lokuhambisa abantu ezikolweni besiyaqeqetsha ema-university amanye angaphandle.
Abanye bathi kungabangela ukuthi wonke umuntu oba ngumongameli egcine esefaka ilanga elifana lalona leli eliyaba lingelokukhumbula yena lo oyabe sembusweni. Ukubona njani wena lokho?
Bamakhani, akusilo qiniso nje lokho abakuchoyo abantu ukuthi wonke umongameli ongabe sekhona uzabe lokho efaka ilanga leli lalo elokuthi lalo ilanga kube lelanga elinjengalele esilibalayo eli-21st February Movement Youth Day. Ngoba ama-founding fathers, founding father uba munye onguye okhokheleleyo ukuthi lizwe lilwelo lithole uzibuse. Ngathi ninike isibonelo, ngiyabo uKwane Nkrumah Nelson Mandela lokuzeni labo Jomo Kenyatta Julius Nyerere Kamuzu Banda Kenneth Kaunda ayisiki ukuthi kumbe wonke umuntu onkomo benjana yibo badala bo abakhambala phambili baphemba indlela awusuze kube labanye onkomo futhi phambili ngale onkomo babekhona labo mgabe labana bayedlula kodwa abanye labo bazaza ngemva akungeke kuthiwe ngama founding fathers. Hayi, ama founding fathers abe khona adlula thina sesithathela phambili. So asoze kube khona futhi uhlelo lokuthi abanye bethi bona hayi lami ku birthday yami akube yi youth day njani njani. Hayi lokho akusoze kube khona.
Umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezana PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze la isizwe imbono yakhe.
Ilanga leli eqinisweni lilanga elingala meaning ukuona umuntu o exemplary kuqakathekile to say this person if abantu abatha bengamemuleta abantu abanjengabo unkomo abantu abasebenzele isizwe abangalagazi ezandleni kodwa leli langa lilanga elinga elivi ebantwini bezimbabwe ngoba luba buthiye kuleli lizwe wayenza igenocide kunengokubi akwenzileyo kodwa lilanga elifuqwe ngabantu abathanda abenkohlakalo njalo ilanga leli ngalikhangela lifakwe ngemva kokubana sebemfuqile esihlalweni isizathu kuyikuzama kunjani kuyikuzama ukuthi bemaphize ngoba ngendlela ababemkhiphe ngayo yiyo kuphela into esingathini bamlokho bamonela yona but eqinisweni civil to the nation and abantu bonke lilanga elingatshola ukuthi asiyomuntu ongathiwa khona khona hayi must be emulated ngabe kuthiwa khona khona ngonkomo ngabe kuthiyeni
ngokubona kwakho lokhu okwenziwayo akusoze na kube lomthelela wokuthi omunye oyabe ebusa laye afune ukuthi kube lelanga eliyisikhumbuzo sakhe
21st February lilanga elazalwa ubaba owaqeda abantu lilanga elazalwa ubaba obuthiye ebulele umnotho elizwe lilanga lokababa obetraye iliberation narrative so mbona ngazathi abantu abamonayo ababe ngekho sincere ngoba kwakufuze kungabi yinto eyenziwa yiparty but kwakuzothi kukhangela ukuthi amaZimbabweans as interested parties bavumelana lakho yini angikholwa ukuthi amaZimbabweans uma hayenikwe lelo thuba lokuthi be decide ukuthi kuyavuma yini babe zavumelana lakho engazaka ipaseleyo test yakho ngoba ukuthi kuthiwe youth day siyakwazi ukuthi hayi kwaku-onwa bani so mbona ngazathi ngabe mbentwa kwaku-onwa umuntu njengomuyi unkomo abantu bezimbabwe they are all aggrieved ukuthi wakhulula ilizwe akazange wachitha igazi labantu bezimbabwe wele njongo yokuthi abantu abamnyama labantu abamhlophe bephile ndawonye njalo bethuthuke ngokufana nayo kodwa lowo upromote i-corruption wapromota i-tribalism wakupromota nje yonke into embi engayisiyo eyabantu abansundu ababeyikhangelela ispecial abahambe emtini hhayi asilolanga esingathi lile miningi kumaZimbabweans lile miningi ezigebengene ngoba abagcina beliphasisa ukuthi kube yi-public holiday babe sebeyilaba abamfuqa esihlalweni bezama ukuthi bengani bamthoba amanxeba benze ngani bayamthanda kodwa hhayi eqinisweni kwabatha amboni esingathi kona khona bekufunde kulwana ubaba ngoba akasiyomtola imbali enhle
umnumzana Mbuso ofuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo kumakhalekhukhwini ekamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lelinye ikhosikazi lakobulawayo iphephandaba lobulembu elezimlife.com eliyilo elethula imbiko eminye embili njalo lithi owesifazana lo owayexoxa lo Mohadi ngowabhadalelwa imali yesikolo nguye uMohadi ngesuku esafunda abanye ababili abalengxoxo egciniweyo babexoxa ezemacansini lo Mohadi kungakhathalekile lokuthi batshadile abanye abantu sebesithi uMohadi sokumele asuswe esikhundleni sakhe ngoba eseyisa ngendaba zakhe zokuya emacansini labafazi abanengi abanye betshadile
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi ujaha oleminyaka elitshumi lasithupha wayeselusa inkomo wathathwa ngamanzi elokhu engakatholakali. Leli phephandaba lithi ubukhosi moyo wayebhukutsha emfuleni uChangane wasethathwa ngamanzi. Iphephandaba le-Daily News lithi kube lokuqokozela emngcwabeni womhlabeleli uSoul Jalam ngomgqibelo emathuneni eWarren Hills ngemva kokuba abalandeli bakhe abazinkulungwane begcwele kungakhathalekile legcikwane lecoronavirus amapholisa aze ehluleka ukuthi alondoloze ukuthula. Manje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani abantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, mina ngicabanga ukuthi kona izizalo uPF umnankagwa lowo engavala ilizwe ngale ndlela. Umnankagwa abantu ababulala abantu kangaka, abantu abagcwele izenda zabo ezigcwele igazi, akuso bantu abangavala ilizwe la. Loba uthi uyabheka la labo bantu abavala ilizwe, 2023 kuyavotwa, bayadliwa, akula muntu ongabavotela lapho. 2023 bayadliwa, bayabulala futhi abantu. Kanti abantu waye bengasabi izizalo uPF besabi iCorona. iCorona izano PF same thing, konke kuyabulala into eyi-1. Icorona lizano PF akula mehluko. Abantu babulawa phambi kwabantu everyday, abantu bathunjwa everyday, abantu bagcwele imajeli everyday, bahlezi bekuthiwa abantu. Waye bengayisabi into ehlukumeza abantu empilweni zabantu, waphila layo kodwa still ngumkhuhlane. Kufana la icorona layo isebantwini kodwa abantu baphila layo, lezano PF iphila labantu kodwa abantu baphila layo. Waye bengayisabi, ibulela abantu abangaki. Laleyo vaccine kutwa ikhona, ikhona still i-corruption. Bazayibuta futhi beyitshontshe njengalokhu beluthi into yonke elizweni. Akula nto ezwile, imali edlalisiweyo, imali leyi ethengela ama-vaccine kube ngayithengelwa abantu ukudla. Nothi lokhu abakwenzayo lokhu izikhohlakali lezi. Lezi zikhohlakali vele akuso abantu abangatshintsha umthetho wabo omubi lo. Kuvalelwa abantu ezindlini, abantu abala kudla, abantu bayafela ezindlini. Kodwa kulwa kuhlala kuqhutshezwa, kuqhubeka ifamily lockdown, kuphindezelwa, kuphindezelwa abantu bengadli. Kanti bathi abantu badlali baphila ngani?
Ngivuka njani basakazi lo mthwakazi wonke jikelele. Ngikunazithe Haburoni bakithi ngiyakwazi ukuthi zami izincwadi lizibali, kodwa bengicela lemfake lami emoyeni ngamazwi ami lawa. Silusizi silezi elimnyama elinduna yethu enkulu ekumthwakazi kumafu. Silusizi kakhulu ngoba engikuzwileyo lapha emsakazweni ukuthi emfeni yakhe bekukhulunywa amanga ngeqhawe elalwela ilizwe kusukisela kudala. Lilele ilizwe thina sizalwa sazisakhula sayempini. Kimi uliqhawe elikhulu. Nxa ngicabanga ukuthi uqalise ihlanganiso leyi thina singabantwana sizalwa kodwa sasakuleli lizwe. Kodwa kwehlula ukuthi abekwe abe liqhawe. Ngamazwi hatshi ukuthi hayi liqhawe laleso lizibirayi esolizibiri eyiroseka kulala abezano. Njengoba kade ngaso zano kade sikufisa nje ukuthi kukhulunywe ukuthi uliqhawe nxa kuyehluleko. Nokho bengile sicelo nasi, ngicela umthwakazi wonke jikelele sikhipheni inye izimali, 1 pula, 1 randi, 1 bondi, kuhlanganise izimali kuyethengwa ilitshe. Ilitshe liyebhaliswa elilombhalo siqaliseni ubuqhawe bethu lathi. Bengingacela ukuthi i-MRP ikhokhele into leyi. Sibekeni umaduna ubuqhawe nanxa esengcwatshiwe. Siqedwa ilitshe elikhulu elizabhalwa ubuqhawe bakhe bonke, lokuthi yiyo iqhawe lakuqala komthwakazi esilibekayo njengoba laba abanye yizimbabwe mina abe ngumthwakazi angcwatshwe isithwakazi njengeqhawe likamthwakazi. Kubekwe ilitshe elizabhalwa amazwi amahle atshengisela kubani uliqhawe komthwakazi. Kube sokuba lo mhlangano kuyebekwa lelo litshe lapha bekwe khona, kuyefakwa lelo litshe elizabhalwa ngubani lobani. Sitshengiseni uhulumende ukuthi thina lathi singazimela sodwa, lathi sesingaba lamaqhawe ethu sodwa, singameleli ukuthi sitha sisibekele iqhawe. Yikho thina ngokwethu asizibekeleni umafu esebekiwe njalo simdikleni abe liqhawe lakomthwakazi.
Libonani basakazi be-Studio 7, nelisakaza njengoba zinjalo lingatshiyi lutho. Mna ngubhanda moyo komnyama esigabeni Plumtree kulilima West. Hayi, ngithi ngibingelele ukuthi njengoba nje sibhekane lo mkhuhlane lo, sitha siphepheni sibekezeleni, mhlawumbe kuzolunga njengoba kungane sekuvulekile ukuthi abantu basebenze izitolo. Asibekezeleni, asikulandele, mhlawumbe kuzasisiza bakithi singaphikisani. Lokho kubekwe uhulumende lapho, asikulandeleni ngoba noma singaphikisa kula lapho singawina khona. Lokho kuchiloyo asikulandele. Namna ngubhanda, ngiyabonga, bonga kini lonke. bonke abantu umhlaba wonke liphephe uBanda Moyo.
Studio 7 sanibonani, sanibona Studio 7 uNdlovu ngilapha eJohannesburg. Bengisacela ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi bake balalele ukuthi khona uma ngabe kuyikuthi khona kulomuntu okhulume ipoint ofana nalwana ubaba othe ungunqube oseharare. Umuntu okhulume ipoint ofana nobaba oseharare bathi ngunqube esithi yena ithina sithanda ukulandela abanye abantu amashona. Alwana ubaba ukhulume ipoint engakaze ngayizwa ikhulunywa ngumuntu la ku Studio 7. Ukhulume laphana kukhulume indoda. Yibo abantu esibabiza sithi ngamadoda. Yibo wena lwana ubaba okhulume laphana ethu ngaseharare sithi khona ungakomthwakazi. Ya, ukhulume iqiniso. Kanti why thina abantu besindebeleni singakhethi umuntu wethu esizomvotela? Nangu yana uMakhuphe, umama wesizwe. Umama wesizwe laphana sisoleni, siyafuna ukuthi sikhokhelwe ngamashona oJamiza. UJamiza, ukuthi uJamiza abangeke bathi ukuthi kujoni khona la ezintwini. Kodwa bafuna naloyo muntu abangakwazi ukuthi isibongo sakhe sithini la kithi esintwini. So khethanini umuntu wakini esintwini nivotele yena. Nani nizithembe ukuthi ningakwazi ukukhokhela izwe laseZimbabwe. Ningathandi ukukhokhelwa kokuphela nibe semuva. Nithi nisuka lapho futhi nisole nithi aniwafuna amashona. Kodwa kuyini nini niwabizayo nisithi kona abuye ezonikhokhela. Nisehluleke ukuzimela. Nangu yani uNcube ohlulekile. Hands down. Hambe kuba phansi kukaJamiza. So akusa akudliwe lokuyana uNcube vela akasavalwa. Yini naleyana into yasesintwini.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ege sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukusuka kumanyano we-European Union kulandela inyanga ezimbalwa zokuxoxisana kwachiya inhlelo eziningi zokuthengiselana lamanye amazwe leBritani sezimi madlodlongwane. Kodwa ezokuthiya inhlanzi yizo ezahlaselwa kakhulu luhlelo oluthiwa Brexit. Imizamo yokwenqabela ukwephulwa kwelungelo likaZulu yiyo okuzaba yindikimba yomhlangano ozenzelwa ebulenjini oyinhlanganiso ye-United Nations Human Rights Council. KwezeMelika sekuvele imbono ehlukeneyo ngodaba legciwane le-coronavirus kuziphatha amandla zikamongameli Joe Biden laye uBiden. UBiden uthi izikolo zizavulwa kungalandaba lokuthi amatitshala wonke asehlatshwe ijekiseni le-COVID-19 kumbe hatshi. Kodwa ezinye iziphathamandla zakhe ezibona ngodaba lwe-coronavirus zithi kuzamele kuhlatshwe wonke umuntu kuqala kungakavulwa izikolo. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa leli gciwane selinganeno lezinsuku. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Thwala Jackson.
Xa sikhangela ubhubhane lo lwe-coronavirus isimo sibi kakhulu. Abantu bayabhubha kanje, le nani lokhu likhwela njalo. Kanti lapha lalapha sizwa amahungahunga kuyo sokuvela esinye i-strain saleli gciwane. Ngakho ayi, into kazimanga kahle mpela. Siyakunanzelela futhi ukuthi indawo eziningi lakhona lapha esikhona emhlubuleni wase-Texas amabhizinisi amaningi, ikakhulu amabhizinisi amancane avale ngobuningi bawo.
Sebehlabile yini abaningi khona ngapho i-Jackson le ye-coronavirus?
Ngakhulu asebehlabile ijekiseni le-coronavirus njalo. Sibona ngapha e-Texas enye indawo engathi enkulu lazo zonke ekade ihlaba lawo majekiseni isuke yavala ngenxa yesimo somumo wezulu. Kuyabanda kakhulu lapha kule snow, ngakho kunzima ukuthi abantu babe bephandle laphana bethatha le jekiseni. Kodwa abantu bayahlaba ngobuningi bawo.
Umnumzana Jerry Thwala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Oh, the land of the horse. How can a white man usurp the land of the black and horse? After taking America from the red Indian and proposing a victory tours, they started raping Africa of its resource right from the coast. In the name of the white farming and food security, they robbed the moose, running elder skelter from their satanic vampires, the snow and the frost. They settled in Rhodesia, away from Russia, from the isles like coast. Robert Mugabe, the beg as a horse, but now Mugabe is their list of wars. Rise up Mugabe, stand strong and protect your land from these wars. Either to Moose or now so ya so suffering is all Zimbabwe in war. Right from his head, go down to the core. And the powers of the West snoop like hawks from an Arctic sky onto Africa's best. Mr. Blair, take your England, make me take me Zimbabwe. Robert Mugabe says they murdered Garvey, Kwame Nkrumah, Yaya Sankwa, and the rest. Like vampire bat, ready for the African blood. Guess who is next? One man against the world. This old man stood every time this. Every great, bold, and brave African leader who emerges must bite the dust. Stupid economic sanction, they level against Zimbabwe, expecting the worst. Robert Mugabe stood tall and robust, portraying his zest. God bless Zimbabwe against the wicked, bloody vampires.
The heads of state and politicians around the continent are fed. They have sold out the continent. Lord knows they are failed, that is why. Bulls upon bulls of Bashan won't take a hold on me.
Hold on me.
Bulls upon bulls of Bashan have beset me round and round. Trotting out of Sodom together. We keep on surfacing forever. Set it up in a R.
Zimbabwe.
Trash it up in a O.
Zimbabwe.
A higher now you look a root.
Zimbabwe.
Tear down the gates.
Zimbabwe. Zimbabwe.
Zimbabwe, the powers of the West say, to lift up the economic sanction and cut down inflation, Tsvangirai must be given the leeway. Fighting to fanil to reduce Mugabe to an anthill. They said the old man had no say. All the so-called aid from abroad, the aisle and the swap from Zimbabwe, they kept at bay. The hitherto landless people in a Rhodesia have land power in a Zimbabwe. Behind every dark cloud is a silver line, so Zimbabwe expect a brighter day. Defying all the hot air from the powers that be, Thabo Mbeki comes along the way. Standing stalwart behind Mugabe, a power sharing deal was broken with no pay. Mugabe, Mbeki was forced to resign based on some baseless political fear. Rise up Mugabe and protect your people from this day, the white man's disease.
Gabe Hingoma Gab Lake Rasta Sierra Kibi Hussein to Lalam Flange, Escangele, in Logo Zendava. Uhle lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa. Sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo ekamsekeli welizwe umnumzana Kembo Mahadi exoxa ngokufuna ukuya ecansini lelinye njalo ikhosikazi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.